Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonangazanto abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and isystem of government if to all groups or abantu wonke.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owaye ngumkhokheli webandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19. Abatholakale belegcikwane le-coronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi i-COVID-19 sibulele abantu abafika phose inkulungwane 879, njalo igcikwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adluleyo baze bagcina bethelwa ngamanzi police. Ngunoti kondi kuphela esidikidikini, kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonangazanto abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela, bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshana ezindlini siyalelale igciwane lebe lokhu lisabalala, ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kusikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like latheleka kulowo muzi, i-variant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo esikunanzelayo ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlalanga phansi, bayaphithizela, abanye ngabaya ezibholaneni, abanye ngabaya vakatshana nayo nje, abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
kuyini okungenziwa ngohulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli.
Abantu kabahlale phansi, igcikwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela beshiyale lali ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele, mbe bayakubuyela ngkhaya uyi-isolate ngkhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane, uya-isolate ngaphi, usebenzisa itoilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igcikwane leli silithole. Ngaso sibuya-ke kuhulumende, kuyisifundo esikhulu sona sokuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje. Kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengo kwezomnotho, uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi, ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi. Khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba, ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart, whilst kuzubukho laphana nxa abantu behlezi bayevelelwe ngama-centimeters apart. Khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo, atshengisele ngomzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance kumbe singalelaba abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside, abantu babe lokhu begula besifa, kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli omutsha weleMelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama. Imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe leMelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi eyeParis Agreement. UBiden esethula amazwi ekufundisweni kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo, ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngasolinye kwezombusazwe. UNtungameli Nkomo, Studio 7, usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe, ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lephalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo, hatshi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Uba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasi sitimbeni kwakuzaba ngomlungu, but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachutshisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ucubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden babunkomo usaselibanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba satsho phambilini ukuthi ilizwe leMelika babunkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi inhlonipho ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo, umnumzana Muringayi uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eMelika ma umuntu wonke and i-system of government ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa engumphathi wama-Republicans. Kodwa ke ukuqhubekela phambili engumphathi wama-Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
IMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy, alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphasi. Ngalokho ke iMDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, yiyo eyacebisa uPresident weZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxo, kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni, kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana, sokuvunyelwana, sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi i-Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamela ngonkomo lomgabi usithole lomzore wabaku Smith yiyo eyacina sisiba le constitution ka 1979 eLancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayicina sisiba le constitution yethu ngo 2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe MDC ukuthi umuntu olabantu khathesi yizanu PF. Umuntu olabantu abaningi khathesi abamlandelayo advocate Chamisa. Yiwa mabandla angathi gwaqa bavumelane amanye amabandla amanye ama side shows la angaba ngama observer sibe sesithatha njalo i civic society ibe khona njengomlamlankunzi izinto zingahamba kahle into esayalayo ethina i political ekuthiwa i polat leyo eyakwenza u number 9 umnangagwa ebe ngu referee ngapha uChayimpembe ngapha ungurefree sathi hayi la ungamadlwane ngumbhedo yikho ke bonke laba bakupholard sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi urefree ule interest kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi so thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwezanu PF le MDC alliance kube lomlamulankunzi ndovela kuAfrican ovela kuAU African Union bekuSADC mbe kuUnited Nations kumbe kuma church organization o neutral singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga yeeconomy yemkhuhlane yecorruption yedictatorship yeillegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngumkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe nzima ngumkhuhlane weCOVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminista uSB Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations, uminista ebheke international relations njengominista. Wasebenza kakhulu uminista ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshona la. Ubuye njalo kube khona abantu bezimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlanga lingehlanga kuzodlula lalokhu mama duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama uKhuphe uthi abantu bezimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni wabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
okwamanje isikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ukugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangene engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Abalaleli labasakazi bakastudio 7, lo okhulumayo nguphathi Momoyo kwasendaweni yaseGwanda Reserve. Ngithili njani msakazi omuhle? Siyabonga ukusitshela zonke izindaba kungekho elisifihlela khona. Siyabonga, libe losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi bakastudio 7? Mina ngiyamangala ukuthi kungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela ithimuno ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani? Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher atrayikayo, sokulama-nensi atrayikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazanga boshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo iZANU PF yiye botshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamaintaine i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithola abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyaratha, kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu ema bengena ebhasini, abasahlola ama-temperature. So bonke labo thiwe ngabantu okufanele bayedele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhotholi chingono balungisise ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisise ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basazi Studio 7 kanye labalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kusiphusiso moyo uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs. Ngithi alwehlangane ngeshilo dudu konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani eyisosha evukela abantu babibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula susomoyo. Alihlangano ngihlile sidlulisa amazwi enduduzo nakufemili yakomoyo eMberengwa sithi hayi kwenzakale kwenzakele udlulile indoda ileli qhawe, hamba kahle susomoyo sinawe noma sinemanxeba ngenxa yenu, but lala ngokuthula.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli, nami ngithi ngingiphawule yebo vele ngihlala ngimamile ngoba sometimes ama-odingo azowafake awangeni awabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu this time bengabaleka ami-odingo, bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona ngihlala ngikuzwa abantu bekuphawula bekuphawula, especially abakhulu bezami iphifu lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayina democracy. Kathi mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nabo bathatha induku betshayana, umthetho next door ungabanjwana abafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe yiba abaphetheyo, yiba abayihlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayina democracy. Mina angiyiboni kanjalo le nto le. Mina ngicabanga ukuthi i-America inayo i-democracy. Democrats ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza nama chance okuba lama votes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufakwe umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ngathi uthi uyaphikisa uyathathwa wafakwa ejele kodwa babhizi bathi idemocracy ayikho idemocracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump kuwukuthi ubebusa eZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abadala ngibakhleli kahle ukuthi kanti wabumuzi bawubusa njani bazinhloko bani zomuzi waseZimbabwe ma kuwukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bawusebenzisa ekhaya lakubo kuye kulunge konke lokho ngiyacela libale umyalezo wami uphinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu ngikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uThamisa wawubulalisa abantu bake kanti alubana uThamisa nguye owabulawelwa abantu thini ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lo buleleyo uma bulala kwakhona uthiwa emsulu iqiniso elikhona ukuthi izami yayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya usola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungaqondanga ezinqondweni zethu thina abantu sesikhathini eziningi siyathilika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nali yancedisana lilungise isimo selizwe ngithathele umuntu onguye oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamisi angazi nje sekuzokwenza ukuphanjaliswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa ngiqinise elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hayi ukuthi i-NDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuphuma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basasazi, sibonge umsebenzi omuhle elisenzela wona. Mina ngumasibelu ngisetsholotsho, mina vele lokho ngihamba ngakhona ukuthi ngapha emathebheleni lasizuzi lutho. Khathesi ubaba uGawuli uyakhuluma encomizana, kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho uthi unjani, usuka kobulawa nyamandlovu tsholotsho, liwubone umgwaqo wakhona ukuthi unjani, akula mgwaqo, kodwa khona umuntu ezahambe encomizana. Ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena esakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kayike livuleni amehlo bakithi lisebenzele lani izigaba zakini ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela hawu sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwa lavotelelwane shuwa alilali lutho elilitshintshayo ngapha isigaba zakini akulantshintsho olukhona ngitsho
naw bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp unombolo ezithi +12024650318 ngakugcini uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.